So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTsangirayo kusuka kwakhe wakhuluma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba u-advocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla le-MDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akukanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangakanani asemathweku. Eyingenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla le-MDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kwele-South Africa mhla ka-14 Zibandlela 2018 wayekhokela ibandla le-MDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla le-TCC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba u-advocate Nelson Chamisa. Wachiya u-advocate Nelson Chamisa ungananzelela from 1999 lokhu enguthe we-youth behamba bonke ekhangele ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona alale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande ivesi u-2 Timoteyu 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emchele kulo ozayenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai othiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kula baningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki. Ungaphendula usithi kwami.
Angeke ngithi kona sebebaninginiki. Mina engikwazi ukuthi la kuTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilt futhi izano isiloku isebenza. Izano ungumsebenzi wakukubani lokhu idilize opposing party. But okungithokozisayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibone ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubone. So ngile themba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla le-TCC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu nomnumzana Malachi Nkomo okubandla leZANU-PF.
I-opposition onavele ngayo ilobukhokheli bayo. And awusozinxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba ukuthi lwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona ufanele babe le ndlela ukuthi balama-structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo obuqinile. Nxa ibandla liziqinile angiboni ukuthi ungaba lokudilile. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana nayo. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeva kalikona phakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma ungazi uthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini kakhulu?
Hayi izayidiliza kanjani, izanupiyefu izadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda, wena kuyibana vele wenzeni? Nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezanupiyefu lizadilizaiTCC kumbi MPC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele kube lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So utshenze ukuthi khona ngabe badilizwa izanupiyefu, utshenze ukuthi ngabe libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ungathini ngakho?
Into yakhona yaphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela-ideology kupolitics, ikakhulu labo abantu abaphikisayo bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezamtiyo bezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani? Usobona nxa bebumba amabandla babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezanupiyefu libe lakho ukukhokhela abantu amapulazi abantu bathethe banamapulazi emamayini, abantu banamamayini, ungakhangela yonke into ofanele ibhenefithise umuntu ulayo. Bona babuya belendlela uselihlale kakhulu uxhumane lapha, xhumane ubukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as the political party? Abana kuphe ngoba yiparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nakukudla nothi kukhokhelayo.
Abantu bayabuza ukuthi khona kungathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology labo.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ukuthi wena uma usukuma phansi ephathini enje kuvele kulomthetho. Njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngosisoklokaningelo abantu bakhona bathe akukhululwa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lidlibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu beZimbabwe njengokuthi loba mina ngisuka emathebeni ngapha, omuntu esuka emanikaleni, omunye esuka lemasingo, kuyini okuzihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyiko bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dewe Studio 7 SOS Likofan eMatabeleland South. Inkokheli ye-African Union egwaqela umongameli Emmerson Mnangagwa eqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisisa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele-DRC lapho asebehluthune idolobho leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlaselo lidaba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Injwayele ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinanzelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 e-South Sudan, e-Sudan, e-Ogaden, e-Desert, PRC, impi zakhona azazipheli. Kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi le minyaka eminyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu eminyenye into zingantshintshwa kodwa vele asisoze zikhangeleni ukuthi inhlanganiso ye-AU le labomongameli laba be-Afrika ababhidiza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asiyathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi kona ngale e-DRC kule mpi esabeka kakhulu. Umnumzana kumbe ngithi umongameli Paul Kagame, kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi, labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa, kungani kuloku lwisana okunye okuthize? Pho bangakuphozisa njani khonokhu kona ngale emhlanganweni lo?
Ye, nxa kwabehlula behlangana nje njengama-neighbors ngikhuluma ngakho, angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia ye omongameli bayefika kuningi. Kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi yinto engakhulunywayo ayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo angathunyelwa khona ukuthi bevikela ama-ozulu ama-civilian. Kodwa angibona ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yobasekela i-M23, nxa uTshisekedi engavumi ukuthi nguyo obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma, angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha empoto.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni, ngabantu abalalo bonke phela bebambisana ku-NRA. So ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibambe esidukini khonapho, njengoba sithi ukuthi nxa kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathutsi asemngceleni le-Uganda, i-Rwanda, le-DRC. Leli ayisilo qiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi Tshisekedi, khulume kathika Tshisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona leyana, kodwa iqiniso yokuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho. Yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha, lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabuzwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kunhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu elinengi, kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini. Kusanda kuna izulu elinengi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane, kodwa sibona nje izulu leli selithelana. Kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona, izulu besengathi lihambile, especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini, kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga. But ngezulu leli eselithe labuya sokungathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona. Kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele-bele leziyabo sogama and millet, bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevuna okuthile. So kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions ethu lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune, then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili, kodwa sifokase kulokho ukuthi izulu lingaze lingathi lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu, kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khona kokukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawothi lokunye, kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho vele?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani, kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshalo esimhlophe sihle. Angazi ukuthi uba wawesikhathi se-colonialism wakwekwini, but abantu basebeluza i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor kwaba la futhi i-social status, but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle, yikwade ukubaqinisa. So they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke. So mbona ngathi yona le interest yokuthi umombo womnandi imibuko emhlophe yemnandi, bese bekhohlwa ukuthi lokhana yikho okusakhayo, yikho okusigcinayo. Zanda zothi these days ezibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhana ama-small grains. So mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuye abantu baprioritiza kakhulu nomombo instead of ama-small grains, ngoba bathanda isitshalo esimhlophe okudlula lesi esimnyama.
Lapha lizo induna uDakamela exoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzakhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule MPI kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, uMnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komholi kahulumende wakwele Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, uMnumzana Yoav Gallant, isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kaMfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGallant amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho ephathelane lokuqhutshwa kwempi. uTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithanda zabo amaluba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi, bantu bezani? Hayi manini ngathi bantu bezani, ngoba izani sikaningi. Bantu bakamnangakho, kathi ake lingitshele kathi lina, kathi democracy kathi kini kuyini? Into okuthiwa idemocracy yokusupport umnanga ngoba onke umuntu okhuluma against umnanga kwasokumela botshwe sokumela kudingelwa amacala abotshwe hayi mani yekela ndento eliyenzayo le liyayangisa mani aliyayangisa lina bantu bakamnanga in this case yini elingama-culprits okumele libotshwe lina elifuna ukutshintsha i-constitution abantu abathi constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha uyazi ukuthi you are confused ukukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha
ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7 kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima sebegijinyiswa kodwa laba abama egcekeni bethi hambile ngomongameli ukuthi engaphumi kodwa bona abayenzwa lutho ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe namhlanje ngoba ukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi yalibona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi.
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi ngilapha nje imayila seyibroge eJohannesburg. Umuntu engimsukula kakhulu nguye lo wabade ngusengezojabanga ngumuntu osidalela yonke inkemenkeme yendaba le umanje usethulani ngumuntu odinga into angayiboniki nampa bayachokola onkomo omalaka inkomo bayachokola la ekhohlwa ukuthi laphana e-west e-ten of e-west laphana ulamashopu laphana imabuilding amaningi ucabanga sikwazi ukuthi wemba igolide uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedela anti kusacatshile manje uyabelokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphenduleli intando yabo ngeke utho ukuthi lindebele efuna ukuthi ebabophize ngomnankakho kuyezala kuye.
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle linjani lonke izindawo zonke zamazwe njengoba nasihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa sihlutshwa yizanu abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa ma bethi umnankagwa abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right umnankagwa nguye o-wrong kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni ungaphuma izanu PF sizohlala kahle mazimbabwe namahle singathi umnankagwa ngoku laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle umnankagwa nguye ongayenzi kahle izanu PF yiyo ebulala ilizwe sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidibela sibizwa ngeziphepheli sibizwa ngama-foreign ngenxa yezanu PF abantu basuke ezimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besindele kusenzakala lokhu bebotshwa ngenxa yezanu PF
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasland.
Umkhokheli njengoba lesikhathi ecula kodwa engacindezeli umculo wakhe kodwa ke kukhona asekuphekile okutsha asiphathele khona
kwezomcula abangibiza ngokuthi ngupastor Black Sheep ilibizo ke engasinika lona lona leli ibizo nathi khumbetha okuningi ngalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linaleli ngalicula ngo-2008 ziningi njengoma esengizishayilele ngoma esengizirekhodile ngokuswela falo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwale ebantwini angingazikhiphi mina estudio lokhu ezikhona estudio
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Yanginabize igama engathi yilo leli gama engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music mhlawumbe i-hip hop mhlawumbe imbaqanga kangabe lalolelo kwisikodwa mina ngokwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke ngizi ngifakela imigubelo yokuthi hayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engitshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo. Boge Pastor Flexib okunika intshukuntshu okuqumbaqumba okuthi ufule ngubani.
Yabazali wami ngibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula. Nxa sengikhangela ama-artisti asehambelela uhambo phambi kwami ngathi uNavumo Majayivana, they have inspired me. Oliver Mtukudzi, they inspire me. The way they create their songs is amazing. Paul Matavire, there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally.
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenze lomunye ekuphekeli umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali umakhasi okuzilibazisa, uBlack Sheep ucela uchazo.
Ngicong Mfowethu is my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything. Yena ngothunga naye sithungamelani sisiba. Sisebenza sise Candy Ice Records. Yes, khonapho kubulawayo. Ngesikhathi esifitshane ngabona nje uPastor Black Sheep on social media angles. Ngabe sengikhona uFacebook, ngabe ngikhona uInstagram.
Umkhokheli Mkhululi Mangaba ocula ngegama lakhe lithi Black Sheep ebesilayo kuhlelo WhatsApp for the Friday. Libe lempela sobe mnandi. Igama lami uYesu Jesus Bani.
Ezra Jesus Vanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Black Sheep. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulile eZimbabwe sekugqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kancane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.